sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenze amalanga amanye adlulileyo sibe lo sithule thuma labomama asebenza labo bey'qoka izindlovukazi bakhontributha i-$1,000 ekuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izinze izenzakale ibe le simo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni, kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani, kukanti ikusasa-ke bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila, sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimweni sabo sokuba mpofu. Kukhona esibangezeleleyo abakade bethiwa izipho lezo kade zibonakala zithiwa, kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othole nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sakhangela kakhulu, so sikhangela ngamazinga sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa-ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesithala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini elizakwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isithala sethu senkosi sikhule sibe sikhulu. Okugoqela ukuthi isithala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo, kumbe ngenhlanganelo leyo esayifakayo siyisigaba ukuthi isithala senkosi sizosebenza ngayo. Bese isithala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese kusiba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulabo omama esizabe sibakhipha kumbe izalukazi kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthi kuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebenamabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasisa zibafakele abantu bona laba esindaba zesibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu ukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelisa ukuzimela. Ngiyothinga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizwa sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukusisiza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphosela lokhu anakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphatheka esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya liyindlela yonke, ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemethele phela, kungabi iDakamela kuphela. Kufanele ukuthi sifundise abantwana seze befika kwi-university, kodwa khathesi imine yethu ithathe imine emfitshane, xa izandla ziyagezana. Nxa kukhona abafisa ukuphathisa, bengaphathisa. Ukuphathiswa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwazi ukuzimela ngenxa singaphathiswanga.